Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazomuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kumfumfu 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo sikhona andikhona ngobuningi bayo. Into njengani izwisi ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini.
Abalimi vakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka.
Imali yanileyo ukuthi folwe ngumbalisi i-1260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi leholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa kumbelekelelo lukhonapho.
Izisebenzi zikahulumende zithi umqashi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Silazo ezamasiko, ezokholo kanye lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aseqalile amalungiselelo okulima ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe, inengi likhala ngokuthi alisoze lenelise ukuthenga inhlanyelo ngoba idula kakhulu. Abanye bakhala njalo ngokuthi abalakho okokulimisa lonyaka ngoba bafelwe izinkomo lamadonki kwaphela ngendlala. Ezitolo ezichiyeneyo koBulawayo, i-10 kg enhlanyelo yomumbu ibiza amadola kwele Melika aphakathi kwamachumi amathathu lane, $34 lamadola phose amane, $37 kusiya ngokuthi ilungiswa yiphi inkampani. Isaka le 5 kg lona libiza imali esukela ku $12 kusiya ku $20. I 25 kg ibiza phose ikhulu lamadola, $99, kuthi i 50 kg yona ibiza i $110. Izanusi zomkhathi zithi kukhanya kuza kuba lezulu elaneleyo lonyaka. Ukoma komkhathi nyakenye kuphehle indlala emangalisayo ehlasele abantu beZimbabwe abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi siyalandelisa osokuke kwaphuma kuyimbiko kumbe kuyizixwayiso ezivela kuziphicamfundo kumbe izanusi zezulu, ziyazisa ukuthi lonyaka likhanya izulu lizaba lokho esingathi likhona okweneleyo kumbe kwezinye indawo ledlulise okujwayelekileyo ngesikhiwa bathi average or above average or normal or above normal. Lokho kutsho ukuthi kungumnyaka ongelandlala, umnyaka esiwujwayeleyo izulu liza kona ngaleyo ndlela. Kodwa into abayixwayise kakhulu ukuthi izulu lakhona ngiyazothi kweminye iminyaka liyaliqale khonapho kubo 25 October liqinise sibi lokuthi abanye bephume bayehlanyela. Kodwa ngokutsho babo bathi hayi izulu elenelisa ukuthi umuntu abantu bayehlanyela balime lingaba kunyanga kaNovember hayi kathesi ngo-October, and then lizaqina sibili mhlawumbe kobo December libe liningi futhi sokuqala umnyaka omutsha. Nxa besitsho kodwa bathi kuyathembisa ukuthi lingaba ngcono kulala umnyaka ophelileyo, but ngaphezu kwalokho lingcono linjalo kube yizulu eleneleyo kumbe elijayelwekileyo ukuthi sibe lalo nxa kungumnyaka omuhle.
Abalimi kuyini kahle kahle kumele babe bekwenza kathese masimini belungiselela njalo izilimo zikhona yini ongabaxwayisa ukuthi bazilime
Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlala azilungiselele iningi labantu sebeqalile ukuthi bathenge onhlanyelo bethenge umvundisi fertilizer lamanye nje ama chemicals izinto ezingancedisa ekutheni nxa sebelima izilimo zabo benelisa ukuvikela imikhuhlane lezinye nje izinanakazane ezingaphazamisa emasimini so into embona ngani abalimi bengaqala uyenza ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo isikhona andikhona ngobuningi bayo into njengani izwisi uhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini kodwa ke into yaqala abalimi abangayenza ukuthi bahle bethatha isinqumo sokuthi bona lonyaka bazahlanyela inhlanyelo bani ngoba siyazi ukuthi minengi imihlobo yenhlanyelo ukuthi uzahlanyela umumbu uzahlanyela amabili uzahlanyela inyawuthi uzahlanyela indumba uzahlanyela amakhabe la into ezifana nalezo so abalimi kufanele behle beqala ukuthi balungiselele inhlanyelo okwesibili kusiya ngokuthi abalimi balima ngathi zikhona indawo ezivumayo ukulinywa zomile ikakhulu nxa uzasebenzisa ama-tractor kumbe ogandaganda so ke lakhona nxa kuvumeka siyaxwayisa ukuthi abantu baqale ukuphendula umhlabathi belime badiske kumbe bachobodise amagade ukuthi nje kuhlale kulungiselela ukuthi hayi nxa lingani liyena liyana elenele izulu abalimi bephume ngokuyahlanyela kuphela hayo kuyaqalisa ukuphendula so into engathi abalimi ngabe beyenza kathesa
umnumzana amandla nkomo ingcwethi kwezokulima
The Voice of America
Izisebenzi zikahulumende zithi azamukeli ukwengezwa kweholo lazo ngamadola angamachumi amane yaseMelika i-$40 ngoba incane kakhulu limali. Uhulumende usanda kwazisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngemali yeZimbabwe eZimbabwe Gold. Elingana le $40. Uthembise njalo ukuhlawula imali yebonus phakathi kukaLwezi loMpalakazi. Inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezitshiyeneyo zithi umqhatshi wazo kumele akhuphule iholo lazo ngesilinganiso esiphezulu ngoba izinto zidula kakhulu ezitolo. Okwenza zehluleke ukuselela imindeni yazo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Umnumzana Themba kuye moyo yena othi bafuna ukuhlawulwa imali ephezu kwe-$1,000.
Okokuqala ngifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi ngoSeptemba lapha uhulumende usitshele wathi iziki uliwisile nge-40% emkambo wakhe uselithengisa idola elilodwa nge-25 ziki. Zukuzuku bakhuluma ngokuthi sebefakele izisebenzi imali bafaka imali le ibe yi-$40 kodwa nxa isinikeza izisebenzi izisebenzi zizathola iziki kusetshenziswa irate etholakala ebhenki singakhangela imali ebiholwa ngababalisi ngoSeptemba ingakawi uhlonzi uzathola ukuthi i-$40 le abayikhulumayo ivele kayifiki uhlonzi lwemali yayiholwa ngoSeptemba lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende kakula mali ayifakileyo kodwa i-$40 ligama elisetshenziswa ukutshontshela izisebenzi iholo lazo sithi thina imali eyaneleyo ukuthi iholwe ngumbalisi yi-$1,260 nxa ababalisi benganikezwa imali leyo yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi lweholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa mbelekelelo ukhonapho
So kule minyaka likhala lisithi kumele liholiswe i-1260 kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali libona ngani zagcina iphumile yini
empeleni ntateli uhulumende engatshela abantu ukuthi kala mali uhulumende kade sibone enikeza izinduna izimota ezibizeni imali esabekayo president uMnangagwa sake simbone nikeza abantu abagidikongoni aphambi kwakama $500 ngezinye indlela imali ikhona kodwa ngeke yanikeza izisebenzi ngoba izisebenzi zibalwa njengabantu abangasobanikazi belizwe phela nango kulesi slogan esihlala sisizwa okuthiwa benebayo okutho ukuthi abanikazi belizwe ababalisi yiwa benza impilo noma ngubani ngakho udlula eceleni kambalisi emuva singabuyela le ntateli uhulumende samtshela ukuthi kasungule isikhwama okuthiwa i-educational fund esaphuma kunzira masanga commission recommendations imali elizweni ikhona singakhangela ukuthi igolide eligujwayo ilithium egujwayo anzakali platinum ingakanani kuyevumbuluka omunye umuntu uthiwa osethwele ama-KGs angaka wegolide abesesithi hhayi mphambanisi le nithetha isikhwama esingayisiso akumalanga amangaki kobulawayo i-ecobank itshontshelwe kumbe ibanje inkunzi athatha i-4 million i-4 million phecelezi ingalingana le-30 yebhajethi yelizwe khonkhana kuya kutshengisa ukuthi imali ikhona
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ kasenelisanga ukuxhumana logatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zakhe Zimbabwe Kesingene kuhlelo lwamasiko
Sigcina amasiko wethu
owenze
Sigcina amasiko wethu
Siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kubantu kusuku zonke Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube Namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu Gobalanda kunjani bro?
Ngiyaphila Dube ngabe ninjani ngizindlela
abalaleli Sikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomufi Ukwabiwa sokutheni nxa umuntu engaphupha khona
Asiqale ebantwini abadala singayi kulabo abancane sizakhulumakhumbula ukuthi kunesikhathi sokuthi makuthe kwadlula owesilisa ephambi kwabo womusa kusana umfelokazi umfelokazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba le nto othiwa ingcekeza lapho kuthezwa khona amafuba lawathi asetshenziswa mhla njalo womngcwabo kuthiwa ingcekeza utshala lobuphekwazi e-17 kuyagezwa-ke amafuba sezivalelwa lezane impahla lapho ezivalelwa khona endaweni ethile usegqoka-ke inzino-ke umfelokazi esintini sakithi bekusiba i-1 year 12 months kube lo mbiso khona into ebizwa kuthiwa ngumbiso ebisenziwa ngesintu sakithi mhlawumbiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke inzilo liyana sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi ukuthi kunenkomo zonke lezo zinto ezinqola kule zinto ezingaphumiyo ekhaya
singakafiki khonapho Gobalanda siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esanda kungcwatshwa sebehluthu nalokhu sebethatha lokho nalokhu siko lwangaphi leyo
akuselisiko sokungathi mhlawumbe ngamabhenefit yikho unanzelela ukuthi sebakunanzelela kakhulu abantu manje yikho sokusiba lezi nto lezi okuthiwa ngamawili ukuthi umuntu usethiya ebhalile ukuthi wena usifanibani uzothatha lokhu usifanibani uzothatha lokhu ngoba selekunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona inzilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lo mfelokazi abasakwazi ukuzila umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakelela elengunyana elimnyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokhu so abasazihlonyiphi impahla zomuntu khona lapho sesile khona lapho imota sithetho sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokhu bekusiba le process idube ebisenziwa until 12 months and I didn't come out. Here, that is since you are.
Yes, I was a Kuruka and what is that young man going? Shabakuru is little about what you are way of football in your shadow. Yes, that is the last one. Yes, that is to us. Wonga Umnumzan and Kuruko Kovalanda Mate, in which he was a massive way into. Little about what is the Shangana Hoshido or Panayo, maybe as I you. Only by the Sangan Jabulo, Umtambo Simba, who keeps to be.
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukwamukelwa ku Studio 7. Ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lanamhlanje. Nami bese ngibongela bonke abasebenzisana ne Studio 7. Nabanesifiso sempumelelo ye Studio 7. Ngithi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Namhlanje ke bazalwane benkosi bathandwa benkosi. Ngiphethe incwadi yanamhlanje eka makhosi esibili evesini lika 9 esiza thandazela kuyo bonke abantu abasemhlabeni noma bonke abantu abayizithandwa zikaNkulunkulu. Ifundeka kanje ke ivesi yanamhlanje esiyoyifunda. Kwathi sebewelile uEliya wathi kuElisha, cela engiya kukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezulu kwami. Nayo inkulumo yanamhlanje esiza cela, sicela impilo, sicela siphezulu kwayo. UElisha lo ngimthandile, ngimthanda imisebenzi yakhe eyidumileyo iBhayibheli lonke leli. UElisha lona sebewelile umfula, watshela uElisha wathi, cela okucelayo ngokukwenzela. Njalo siyayazi ukuthi uElisha wayengumuntu owayethandaza impendulo ibuye khonapho. Nizakhumbula ukuthi kwakukhona ubaba wayethiwa nguNehemane owayephethe amasosha empi. Wafikelwa yikugula. Mayefikelwe yikugula, intombazana eyaseJerusalema eyayiphume eJerusalema eyayibotshwe yibo oNehemane yathi kuye, Nkosi, bengicela uma ungaya ezweni lakithi eJerusalema, kukhona umprofiti ongafika akulaphe lokhu kugula oyikho uphole. Wathi uNehemani asambeni, wathatha konke okobukhosi naleyo ntombazana yakhitshwa ejele ukuthi asambe iyokhomba uElisha eJerusalema. Mabefika eJerusalema
bangene Jerusalem baya emzini ka Elia. Emzini ka Elia bafika bakhuleka. Mabe khuleka u Elia engazange azwe inkulumo ka Nehemia. Wathi yena mayependula wathi lo muntu lo ongifunayo makaye emfuleni lapha ayongena kasikhombisa uyophuma epholile. UNeheman wathanda ungathi uyangabaza kancane, yasondela intombazana yathi kuye, hamba baba uyenze into ekhulunywa ngumprofiti. Wavuma uNehemane waya emfuleni wangena kasikhombisa waphuma esencwaba. Inyama yakhe leyi ezandla neyobuso neyezibunu nomzimba wonke yaphuma, bathi yaphuma isifana neyomntwana ncam. Ngokutsho njalo ke siyabonga imisebenzi eka Elia, ngokuba uElia wayecela khona entweni ayicelayo enikezwa khonapho uElia. Ngokutsho njalo ke ake ngicele sithandazeleni abagulayo, sithandazele nabantwana bezikolo. Siyabacelela Nkosi abagulayo abasemizini nabagulayo besezibhedlela, siyabacelela Nkosi ukuthi mabathole impilo. Siphinde sicelele nabantwana laba abazobhala ukuthi izibhalo zabo zonke Inkosi mayibe nabo zihambe kahle. Ngokutsho njalo ngiyabonga. Sesivalani ke ngomthandazo egameni likaYise benendodana nomoya weyingcwele wenkosi yethu Jesu. Wasinikeza ukuphumula esasinganakho Nkosi ngegama lakho Nkosi, ngokusifela esiphambanweni siyabonga. Alleluya, amen.
Hawu, sibonge umfundisi Richard Mvalelane leya ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo sixoxa lowake wadla ubhedu emdlalweni wenguqu engunozinti weqembu lesizwe eleZimbabwe Warriors kanye lele Highlanders uJohannes Chuma. Wake wadlalela njalo iwange le Eagles. Nangu exoxa lo Ezra Jesus Vanda we Studio 7.
Ube ngunozinti osezingeni eliphezulu esikhathi esadlala inguqu uJoe. Asizweni imbali yakhe lokuthi igama lakhe leqiniso ngubani.
Abaningi bangazi njengoJohannes Chuma ngoba ebhorini sehlile kubiza Johane Johane. Babebona uJohannes elibala elilulu kuliphendula. Ngazalwa mhla ka 16 July 1962 Empire Hospital eBulawayo. Ngakhulela eMpophoma ePatapata Flats. Ngafunda eMpumelelo Primary School. Isekondari ngayenzela eFilabusi.
Uthe esuka eFilabusi uJT wangena uqembu labancane edlala iBulawayo Wanderers.
Yazitshintsha igama yaba iEagles kuma juniors. Upgrade ngadlala iFirst Team yeBulawayo Wanderers. Ngisuka lapho kuBulawayo Wanderers ngajoyina iWange. Wange ngadlala for ngathi iminyaka engu-4. Ngisuka lapho ngasejoyina iHighlanders 1994. Lapho ngadlala khona isikhathi eside kakhulu.
UJohannes Juma wayedlala kuhle kakhulu kubhozo wakwazi kwamenza wabizwa uzodlala iqembu lesizwe bedlala leDRC ngesikhathi somkhuhlane webhola ngo-1996. Uthi ngeke awukhohlwakele umdlalo.
Ngakholisa ibhola lamsibili kakhulu senguHighlanders ngoba ngase ngu-prime time, so abantu nxa besitsho ukuthi prime time yawusezingeni eliphezulu. Abantu abanjengobo Rambo le Mercedes Divanda umele uSinkiwano the late Clopas Dlodlo may their soul rest in peace. Igame engiyikhohle ngadlala ku national team first team kule mkhuhlane we Ebola. Ama professional players bengavunyelwa ukuthi bezodlala ngaphansi kwezinga le Ebola. Ngahlohlwa 5 goals kodwa ngaba ngu man of the match, sidliwe 5-0.
UJohannes wathatha umhlalaphansi kwezinguqu kodwa waseqeqesha onozinti abancane.
Bengizama ukuvula i-academy yama-goalkeepers okuthiwa yi-JT Safe Hands Goalkeeper Training Masterclass. I-academy le ibhese koBulawayo. Yikho lapho engikhona labafana abancane engiqhuba labo into zebhola.
UJohannes Chuma ke lo umdlali wenguqu wakwaba lodumo olukhulu ebeselayo kuleviki kwezemidlalo. Ngithemba likholisile ingxoxo yethu igama lami Ezra Jesus Banda.
sizigqibe ngehlandla lengoma zokholo. Lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyathi. Lisizwa idabuka eKezi kepha icula ikwele South Africa.
Salibonani, salibonani, balaleli abahle, balaleli bohlelo, sizwe sihle, sizwe sakithi. Igama umqaphelisi ngiya eKezi Maphisa, kulapho ezalwa khona, ngakhulela khona. Okwamanje ngilapha eGoli ngicula uMasikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza uLuju Music, My Music Combines, isicathamiya umbhaqanga noMasikandi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala online ngabala mqaphelisi, uzowuthola ku-YouTube, Apple Music nakuzo zonke nje izitolo za online. Uyawuthola umculo wami, umamele ingoma lapho, ushare, subscribe. Siyabonga kakhulu. Umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke. Ngakho nje ebantwini, masibambaneni, masithandaneni. Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, qoqela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, sisize kakhulu, sikhulise isaye emshadweni, emthindeni, emcimbini eshiyeneyo, sinxuse. Siyabonga kakhulu.
Sinyathi esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka. Izisebenzi zikahulumende zithi umqhashi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Kwanele mthakazo muhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Nkololo gwana kwamatukandulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.